lapho esiziya khona emaphandleni abasemukela. Nxa singakafiki abantu basiqondisa kosobhuku ezinduneni, khulume lazo izinduna zitsho lazo izikhalazo zazo. Sithi nxa sesisiya emaralini sifica abantu bebuthene lokuyana oko esingazake sikubone emhlabeni. Ngiyananzelela kakhulu ibesesebedbridge. I-Bedbridge ade singazake sigwalise noma ihafu ye-stadium. Kodwa i-stadium sihle savalwa abantu bengasakwani. Ungakhangela elwagwelo lapho engisuka khona irali emaboleni liyana abantu bakithi bayayazi. Abantu abangakana sabagcina be-adreswa ngubaba uJoshua Nkomo. Asizake sibe labantu abangakana. Njalo futhi emashonaleni ade kuthiwa yizo ezezano CBPF. Abantu beshoneni bayasamukela. Kanye lezinduna zakhona ziyatsho ziyamcela uChamisa endela ezithembisa ukuthi hayi le mali bazayihola bayivula ama-akhawunti nje emabhenki izinduna labo sobhuku bazazihulela imali hatshi kube beholiswa yinduna. So akhanya sibili ukuthi uChamisa hayi uzayitshaya intambo. Into esiyikhangela kakhulu ngokokuqala kathesi ukuthi uChamisa aye ku-election umgabe engekho egedini. Egedini akusela goalkeeper, ungakhangela ukuthi izano sicakazeke kanjani. Angeyadesekela umgabe laye sengale, umtinili laye usengale, agwa laye ungale, labanye abezano labo abakhaleleyo bethi baba ngama-independent. So lapha akusela zano esikhuluma ngayo. Siyangena ku-election egedini.
Siyambona umongameli Mnangagwa laye elabantu abaningi kakhulu emhlanganweni yakhe emlutshana sevelayo. Lina lithi
esilelayo uMnangagwa umuntu wonke ngeprovinsi uyanikwa umlando lo member of parliament ukuthi babuye lamabhasi. Ungakhangela bona labana bonke abantu babonayo le namba zamabhasi siyazazi ezihlala angaya emtare ibhasi zakhona zihamba laye ayegweru ibhasi sembantu. Kodwa ungakhangela thina awusoze ubone noma nje iroli kumbinjani abantu bayazivuyela emhlanganweni. Uyabona nje kule moto ezincane zona ezesihamba ngazo. Okutshengisa ukuthi mzwaro we-election abantu babekuyona leyo ndawo. Labo abahamba bethwala baye bengasamncedi ngesikhathi yakhe.
Lileko sokuthi abantu bonke labo ababuya emhlanganweni yena ubabhalisela ukuvota.
Nxa sikhangela ngama-percentage. Inamba liyana uyakhangela ukuthi most of the time esikhathi ezidlulileyo uba uTswangela besithi ngaba le ma-1.2 million umgabe ebele 3 million. Kutho ukuthi nxa sesikuma-6 million 5 million akutholi ututu labana kabarejistanga kodwa sesiku-5 million eyiyo vele abahlala bewina ngayo. Phela umdlalo lo uphakathi kukaMnangagwa loChamisa. Ngiyaxolisa abanye bangixolele ukuthi kabakho ngoba sikhangela ngama-rallies abawezayo.